Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezindawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emaNdebeleni umnumzana Enat Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo uMdlongo uthi isifuyo ezisuka kulezi ndawo kathi savunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. UMdlongo waphinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi eziqoqela lumsakazo zithi bezingakananzeleli kumemetheka kwalomkhuhlane endaweni zazo. Ngumnumzana Luka Ncube oyisakhamuzi sakoBhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturb kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulelwe ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala ama-fees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babe fanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka sebefaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Lavimore Ncube esinye isakhamuzi sematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Irawundi yethu lapha asikadibani nakho, khangelele ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadistethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindaweni ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla le wathi asilimanga ukuze sithengise inkomo kodwa abantwana badle. Ukubhatala izischool fees ezikolweni zinkomo, so kuza siaffecta sibili kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya wayesakhamuzi seGwambe Plumtree uthi wabona inkomo seziqhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithin Gabula oyisakhamuzi esitezi eGwanda North uthi bazabhekana lo dubo lwamanzi lomnyaka kungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabambi amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Amen. Namlela mshweshwe
Namlela nampawa fowembula
Siyabonga Albert.